Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 7 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukugcwala kwabantu embuthanweni yebandla leCitizens Coalition for Change kutshengisa ukuthi leli bandla lizani ngoba kukhetho oluzayo na?
Ama namba lawo esiwabonayo makhulu sibili, yebo kambe, kodwa kasikwazi ukuthi lawo manamba amnani leli labantu lizaguquka yini libe ngamavoti.
Bakhona abathi induna uFelix Nhlanhla yamangwendiweni kumele abe ngumsekeli kamnu Mzana Nelson Chamisa OSCCC. Sile ngopo londiwele.
Then wonke abantu abaphakathi technically are in the running for isikhundla esikhona. Umuntu ongekho phakathi kweqembu leli, then you are asking for fire.
Umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky wazise izolo ukuthi ele Russia lilungiselela ukuhlasela elinye idolobho lalelo lizwe ele Odessa.
Mina umbono wami ukuthi umongameli uBiden uyazama angakwenza. Siyazi ukuthi ngesikhathi sempi kunzima ukuthi abantu bekhethe uhlangothi.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wala wabantu embuthanweni yebandla leCitizens Coalition for Change kutshengisa ukuthi leli bandla lizanqoba kukhetho oluzayo na? Kulimpela viki leli bandla libe lemihlangano yamarali edolobheni lakoBulawayo leGweru okubile nkulungwane zabantu, kodwa imifanekiso yemihlangano esike yenzelwa kumadolobho lamu umabili libandla leli lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai kuminyaka edluleyo itshengisa ukuba amanani awangempela sonto awakhwelanga. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amarali ajayele ukuba lohlupho lokuthi ayenza lokho engithi mina yideception, ngoba siyakwazi ukuthi emaralini kuyabhaswa abantu babuthane bagcwale endawonye. Mina sengama ukuthiwa i-reading too much into amarallies, amanamba amarali, ngoba kunengi okwenzakalayo emaralini okwenza ukuthi abantu babe banengi emaralini. Kuya abantu bathengelwa utshwala, lezano la iyakwenza amaphathi wonke akwenza. Abanye bathengelwa utshwala, kuyabala lezinto eziningi nje ezikhuga abantu ukuthi beze eralini. So amanamba lawo esiwabonayo makhulu sibili, yebo kambe, kodwa kasikwazi ukuthi lawo manamba amnani leli labantu lizaguquka yini libe ngamavoti. Sikhumbula ukuthi ngo-2013 kwaba le rali enkulu kakhulu eyenzwa owayengumongameli we-MDC ubaba uMorgan Tsvangirai eHarare, eyathiwa khona kwathiwa kupendwe iHarare yababomvu, painting Harare red. Kodwa kwalandela khonapho kwaba yi-whitewash iwini yeZANU-PF. So amarali kahle esikhathi esiningi ayakhanga amnandi nxa lifuna ukukholisa, lizikholisise amehlo, lizizwe ngani libakhulu, futhi ayenza lokho osingathi thina kuthiwa yikwethusela elinye ibandla nxa libona elinye ibandla liphikisana lalo, nxa libona abantu bebaningi kangakana liyaqala ukwethuka. Njalo kuyenza abantu lakade behlezi ecingweni abanjengami abangafuni ukuthi babe le bandla abalisekelayo babone sengazani leli yilibandla elilabantu abaningi bebesebelisekela. Esingakwaziyo ukuthi abantu bona bana babuye kumaralini barejistile yini ukuvota, bazavota yini.
ubona ungani kulo mehluko na nxa uqathanisa la lenani labantu elalengena imbuthano kamuyi owayengumongameli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai?
Ngiyabona manani kodwa angikaboni inani labantu elifika kunani labantu ababe landela uMorgan Tsvangirai. Singakhohlwa futhi ukuthi uMorgan Tsvangirai senza amarali akhe ngabo 2000 eqala ibandla leMDC. Kwaku isikhathi esinzima kakhulu futhi sesekwakushaywa nakhona kudlula kathesi. Udlakela lwaluluneng kakhulu kodwa ke abantu babehamba ngobunengi. Yebo kambe bakhona abalandaba abade behambile kusisisi sibabonile kobulawayo sibabonile egweru. Kodwa angifisi ukuthi angifuni ukuthi ngiqathanise lamarali akayesenziwa nguMorgan Tsvangirai. Yebo kambe abantu babuya sibili ngobunengi. Kodwa ekucinile kokho konke njengoba ngitshilo ngaphambilini amantu laba ababuye emaralini bazaguquka yini babe ngamavoti? Yiwo umbuzo wami. Singakhohlwa futhi ukuthi abantu laba esibabonileyo ngamarali emadolobheni esokuvele khona kuyilapho okuqile khona amabandla aphikisayo kumbe ibandla liphikisayo. Kasikwazi ke emakhaya lapho okuqine khona iZANU PF ukuthi khona kuza kuba njani, ngoba siyakwazi ukuthi at the end of the day inani lamavoti sokubaliwe yilo eliqakathekileyo ikakhulu vele imvama abantu bemakhaya bajayele ukuvotela iZANU PF. So amanani lawa akawatsho lutho kangako.
Umnumzana Angliston Sibanda yingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Bakhona abathi induna uFelix Nhlanhla yamangwe ndiweni kumele abe ngumsekeli kamnumzana Nelson Chamisa webandla leCitizens Coalition for Change iCCC. Lolu daba luhlaziwe ngabantu enkundleni yokuphumana eTwitter. Abanye besithi ngani abantu abadabuka esigabeni semandebeleni sebenziwa abasekeli bakamongameli sonke isikhathi. Abanye ngabathi undiweni engasebenzelana loChamisa kungathuthukisa amathuba wokunqoba kukhetho, ngoba bengakhanga uZulu ukuthi avotele leli bandla ngobunengi. Sixoxe lo ndiweni saqala ngokumbuza ukuthi ulubonile na lolu daba enkundleni zokuxhumana.
Ulubonile udaba bedonselana abantu kakhulu, kodwa ngagcina sengiphendula omunye ngathi hayi bo, njengoba sesibone okuningi phakathi kombangazo kugcina emankantoni khona ukuthi ujaji seyehlisa lo, sekhweza lo, yehlisa lo, ngathi hayi ake silandele umthetho ukuthi i-political party yonke kumele ikhethe phakathi kwayo. Xa umuntu ephakathi kweqembu elithize, then bonke abantu abaphakathi technically in the running for isikhundla esikhona. Umuntu ongekho phakathi kweqembu leli, then you are asking for fire, because I'm certain kuzaba lo muntu uzagijima e-high court kumbe ku-constitutional court athi lo muntu ungene njani.
Kodwa kona nxa kuyikuthi inkokheli yebandla le-CCC ivumelane ukuthi hayi undiweni siyamfuna,
ngiyathemba umbono wethu. Khathesi ngapha noma i-state media ikhuluma ukuthi dethroned, dethroned chief, kodwa okusemthethweni legally speaking lokhe ngiyinduna yentaba zinduna, lokhe ngisebenza labaphathi bami, sebenza losobhuku bami, ngilobela ama-ministers izincwadi njengenduna egcweleyo khonokho. Ngenxa yokuthi indaba isifiso lesi sathutsha kuhulumende ukuthi bangihlalise phansi, sasiphosa enkantoni. Yikho ke nxa into lokhu isenkantoni ngesilungu kuthiwa sub judice, ukuthi ama-judges bephethe bazayihluza bona ukuthi balalela umpungameli kumbe balalela abakundweni. Yikho ke nxa kuzathutsha isicelo esiphuma kuZulu kumhlabathi wonke, kuzadinga ukuthi ngisihluze lami ukuthi ngibingela njani, ngiba ngimanga phingala ngani ukudla ukuthi kwenza ukuthi kungamwisi phansi ngendlela yakhona leyo. Lo kwami ngamafithane nxa ngoqa indaba yami. Hayi, lapha mfowethu mina sengisebenze lamaqembu wonke. Sengibahambile, hambelele wonke. Whether ukuthi kuma-meetings kamjulu, kuma-meetings kazaphu, meetings e-MRP, meetings MTC, meetings CCC. Sengihambe indawo zonke khonapho. Ngenxa yejazz lami ukuthi ngisithunywa sabantu, ngimele abantu. So lokhu kuzadinga sisi, kuzadinga kuzadinga sisi ukuthi ngizwe nxa i-CCC sithi mdlala silicelela isikhundla lesi. Ngiyabe ngibuzisisa lami ukuthi sikhundla bani esenzani, asoze kungivalele ukusebenza labanye.
Manje kukhona abanye kade besithi bona kanti kungani abantu abadabuka esigabeni samaNdebele kuyibo abaphiwa isikhundla sokuba ngumsekeli.
Ngiyakuzwa lokhu baba lakho, uqondile sibili ngumbono oqondileyo khona lokhu. Into le yavela ngenxa ye-unity yekhodi. Yinto into eyangenisa sengathi umbono lowo kwelakithi ukuthi kube njalo. Pho njengoba sesibonile ukuthi i-unity yekhodi isifile yaphela du, lakho ukubunjwa kwayo ekuqaliseni yabunjwa ngxele. Yikho ke bakimi ngiyabe ngisithi ukuthi hayi, lapha nxa sifisa ukuthi siqhubeke phambili njengesizwe kumele sikhangele umuntu ngomsebenzi wakhe, umuntu ngomsebenzi wakhe ukuthi ungena ngaphi, ungena ngaphi. Lakho nxa sesikhangela khona lokhu ukuthi umuntu ngomsebenzi wakhe, singenzi udaka lolu okukhona khathesi ukuthi uzaba engxenye lamavice amabili amathathu landani. Hayi, lapha indlela yokusebenza ephezulu uba lo obambe isikhundla esiphezulu ube le muntu oyedwa nje one umsekeli wakhe ukuthi nxa engekho uqeda khonapho sungena-ke kukhomithi zakho landani konke landani khonapho. Yikho ke hhayi, ngiyabefisa ukuthi nje laba abakhokhela nje ezombangazi kakhulu lakho bakubambe khonokho ukuthi asikhetheni umuntu ngolwazi lakhe ngesilungu okuthiwa umuntu nge-merit yakhe angene khonaphana akhokhele. Indaba enzima ngoba lokhu siphakathi kombuso lo okhokhelayo ibandla le-ZANU PF. Lona ibandla leli libaze indima enzima kumphakathi. Inzima indaba le yabayilethileyo ngoba kathi sigudla sonke, noma ungaphi ikugudle ikugudle. Yikho ke sabe sidinga ukuthi sithanele izimpi lezi, sicacise indaba yethu ukuthi siyaqhubeka yini phambilini. Yikho ke nxa sesikhanela khona lokhu, hayi ukuthi lo odabuka ngapha umthwakazi abe usekeli isikhathi sonke, hayi into endala leyo. Asiyekele sibili, ayisizi njengesizwe, ayisizi njengabantu.
Lo ngumnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni, induna yentaba zinduna, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esebilitane.
Lo ngumsakazo weStudio 7, sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umongameli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe izolo eGweru ukuthi ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC luzathola kunzima ukucilibezela kukhetho oluzayo ngoba sebelamehlo phakathi kwale commission. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezemfundo iprimary leyesekondari luthi zonke izikolo ezingabhalisanga ukusebenza ngokusemthethweni kuzamele zenze njalo kumbe zivalwe.
obona ngokukhutshwa kwembiko kulelo gqaja umnumzana Dawungana Ndoro utshelele liphephandaba ukuthi izikolo ezingekho emthethweni zizaphiwa isikhathi sokubhalisa ngokusemthethweni andubana zithathele amanyathelo alukhona. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano we-United Nations udinga imali engamadola eMelika angamakhulu amabili, 205 million, eyokuphathisa abantu abayisigidi esisodwa lengxenye, 1.6 million, ababalekela impi yomdeni kulelo lizwe. Impi le yaqala kunyanga ezedluleyo esigabeni seTigray, yasabalala yafinyelela isigaba se-Amhara lese-Afar. Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu emazweni e-International Organization for Migration ithi amazwe kumele angabandlululi abantu abafuna ukubalekela impi. Linhlanganiso ithi kulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 78,800 abafuna ukusuka kwele Ukraine okulempile le-Russia kodwa bathola kunzima ukuthi basuke ngoba bebandlululwa emngceleni.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Eminihle bantwana benkosi, siyabonga ukugcinwa lokulondolozwa emsweni wenkosi lamhla kulelanga elihle. Ya, siselangeni le kwakhiwa kwemizi, sizangena esikhathini semthandazo. Singakangeni esikhathini somthandazo uzaka 24 verse 3 uyasitshela lapha ukuba umuzi wakhiwa ukuhlakanipha uqiniswe ngokuqedisisa. Ukuhlakanipha okubalwayo lapha sokuhlakanipha kwasemhlabeni kodwa kuye kuhlakanipha kwezulu lokuqedisisa kwezulu. Siyabonga ke le ngoma esiyiphiwe unumber 156 yasitshela ukuba amazwi kumele siwasebenzise ngamazwi anjani. Amazwi amabi nxa siwasebenzisa ikakhulu kuma-marriages awonakalisa izinto eziningi. So kubalulekile ukuba nxa sikuma-marriages sibekwazi amazwi esiwasebenzisayo. Asisakhulumi noma kanjani, sesikhetha amagama esiwakhulumayo ukwenzela kuma-marriages ethu kuqine, imizi ingadiliki. Siyajabula ngoba umthandazo ufike ngesikhathi esihle kusakhiwa umuzi womunye umzalwane wethu. Sengathi uNkulunkulu angangenela abe yisisekelo phakathi kwaye nalo umuzi esiwuyakha namhlanje. Sizangena esikhathini semthandazo siyithandazela ama-marriages. Asibeni lomthandazo nganale imini baba wethu sezulwini. Siyabonga ukuba lobaba ofana lawe Jehova nothula aluba sekuye nalo umhlaba Nkulunkulu othandekayo umhlaba osudayezela Jehova nokuthula osungasela direction Nkulunkulu othandekayo phakathi kwawo. Siyaba siyixovela njalo phakathi ne-regis kumla kuzwisisa eminye imizi ichitheka ndekusinusa ukuba akube khozithu kuyothula kwabathathe bafundise abankulu othanda ikhethaka kungabi igama ezamhlabentu athi ndisathi thuta wakukhulu njengoba wawukuyethande sikhetha siqinise ne-regis akuye namhlaba kakuta abandela izimiso zakho Nkulunkulu ndekayo kuba luhlashe nxa sikunezinto akuchitheka khona. Siyakuzisiza usizwile qinise imizi izinto kanti esimini zokuqeda
bona njani ndawunda hayi siyalibona leli hlazo manje thokozani khuphe sifu beyilaphshami themba abantu abanengi bazivuza imbuzo ngalambeni kambe umuntu owenza ihlazo ufana thokozani khuphe umamukela kanjani phela usebenza laye kanjani labo bantu abaqothisa emsebenzini bathini abantu laba abarikholayo phela umama lo vele useyisita sikaChami sita sakhe empeli singathiwa wathatha umuntu kodwa laye uChamisa if elikholivela angicabanga umama ucabangi umama owayeyihlazo kulambe ongasi ende manje yena itwa imali akukhona vuka manje uqedwa thaya umuntu manje uqedwa ngikhalela umnyanga kakhulu manje ngisebiyela bhek Chami lapha sekuyekula kambe usebenza njani labantu laba owabantu abantu abakhalini khala ngaye hlazo sekukubuyela bhek lapha siya exact kodwa uChamisa ma engathatha lo mama uyabenzi ende ibandla lakhe lizobhidlika ngoba abantu abaningi bazibuza umuntu onjalo usebenza la isitha sakho usebenza la Chami engathatha lo mama lo awuyabe ephamanise kakhulu ende uzobhidliza ibandla njengalokhu engeke uChamisa engeke sazwana labo Wellsman
salubona ngiyakujabula my audio yami ingafundwa kakhulu okhulumayo nguJaymore wendaweni yasenkaya khokhobo esiyeza indaba ekhumayo but suka sibe buhlungu ngento esizwayo iMDC Alliance ibizo sebelithethe omonzor manje sebetshintshe ibizo sokulabanye thabalifunayo into lezi mbona ungalandelela kakhulu into zepolitiki yaseZimbabwe uyagcina ucaka njengomuntu othova amakhasi kakhulu into lezi ziyahlupha gcina singasazi ukuthi pho ibandle liyokhulula ilizwe eliphi omonzora nampana zimpimpi zikamnangagwe kuyafana lo widi wemoto gijima lo mnangagwe wayengahle joyini iZANPF asuke lokulokhu egijima njengoboko ukuthi ungabona obeseqa kuphawu lebhat i-audio yami ma ingafundwa ingajabula kakhulu and ngithi abantu bezimbabwe ababeyazi into abayifunayo okungamaphathi lokho okuningi lokhu ngathi kusadlala ngathi asazi lezulu lele linayo waye linganeli khona le labo kuthiwa ngo-cyclone benele khona le ephalamende kuye kubuya abantu abatsha bale
salibonani sibonani boyese nawo okhulumayo lani lapha leso hayi ngalolu dibe hlane lalo olwasekhaya ngale haya kodwa siyajabula lokho esibone kwelakhe ibhobulawabe le okwenziwa ngumphathi wethu Nelson Chama hayi sisi ayihambe phambi ayiqhube njalo hayi sikhathele ngalokhu sike kunini nini uBiden swakela amasanki into ezinzile zinto ezivele sithi phanzi mayiwe izaphambi lizwe
salibonani basakazi salibonani bazanjani okhulumayo ngowayezikhuluma ngingapha South Africa Johannes bengilesicelo lapha President Chamisa ukuthi kathumele amabhasi ezosilayitha lapha eKwane ke-South Africa cabanga ukuthi ngenani esiyilo ngapha eKwane we are over maybe siba nengokokuthi ngafika bo 10,000 kuningi esibobona so kathumele amabhasi ezosilayitha siyomvotela asikhuphele iZANU-PF lizwe lakile badali lapha eSouth Africa sokuthandaka kodwa sabaleka indlala imizi yafa emakhaya ziyawa abazali bakhe lapha eSouth Africa basemnyama asisaphilikayo sesingabantu abaphila bebaleka begxotshaniswa bethenjiswa kutshawa so le mpilo esesiphila ngapha yisekhomnani uPresident Chamisa akathumela amabhasi ezosithatha lasi uyekhaya siyabonga bazali siyabonga lisele umlayezo lo kuPresident Nelson Chamisa ukuthi kasimezele amabhasi ezosilayisha lapha eSouth Africa zomvotela kuZANU-PF.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky izolo wazise ukuba ele Russia likhangelele ukuhlasela idolobho le Odessa. UZelensky ukhuthaze izizalwane zakwele Russia ukuthi zihlamukele uhulumende wabo ngoba engumbulali. Kodwa umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ele Ukraine lingaqhubeka ngendlela eliziphatha ngayo lizabhidlika. UPutin uthe nxa amanye amazwe omhlaba engathatha inyathelo lokumisa ukuphapha kwendizamtshina phezu kwele Ukraine, kuzaba lengozi hathi yamazwe amalutshwana kodwa umhlaba wonke jikelele.
ngomgqibelo omongameli Joe Biden uxoxisane loZelensky bekhuluma ngempi esiqhamuke kulelo lizwe. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Busani Ntini, uze sizwe imbono yakhe ngempi le.
Mina umbono wami ukuthi umongameli uBiden uyazama angakwenza. Siyazi ukuthi ngesikhathi sempi kunzima ukuthi abantu bekhethe uhlangothi. Ikakhulu singathi iAmerika ingahamba iyekhetha uhlangothi lwe-Ukraine ingenise amasotsha khona, then kuyezoyi-World War III. So uyazama ukuthi aphe ukuthula kumbe ngithi i-negotiated peace agreement, ukuzama ukubahlanganisa uPotent nomongameli weUkraine ukuthi bekhulumisane. Ngibona ngani yikho okufunakalayo. Igazi vele selichithekile, okusafunakalayo khathesi ukuthi kube le-negotiated agreement, kube le-peace. Uma ngiyabheka abanye lokhu kwenzakale ngesikhathi sikamongameli uDonald Trump owayevele ekhanya esesikhwameni sikaPutin. Ngibona ngani Russia ingene masinyane yachaya kungalama consequences, kungazange kufakwe ama sanction ngele Melika, kungazange vele kufakwe lutho. Ubeza zingenela uPutin njalo esupportwa nguDonald Trump ngoba bebekhanya bevele besebenza bonke. So ngibona ngani kwenzakale into enhle ukuthi kungenzakali ngesikhathi sikaDonald Trump. Ngombono wami ngibona ngani vele ngo-2016 iRussia ize ingenele ukhetho lweMelika efuna ukufaka uTrump. Ngibona ngani vele indaba ye-Ukraine yayisemqoka, babekwazi ukuthi hayi sizangena kumbe nge-second term kaDonald Trump singenele kwele Ukraine, but unfortunately uDonald Trump kasaphendukanga i-term yakhe yesibili.
Ngokubona kwakho ubona ungani ele Russia lizaphetha ngani, ikakhulu nxa sikhangela ukubana lingani liyehlulekile ukuthi lingene ngesiphangiphangi kwele Ukraine?
Ngumbono wami ngibona ngani le Russia aladelela alizange nazelele ukuthi ilizwe le-Ukraine kumbe ngithi abantu be-Ukraine bale fight kibo. Babebheka ukuthi mhlawumbe bakuthi bengangena becrossa i-border ibutho le-Ukraine iselisare, kodwa kuyakhanya ukuthi hhayi bamiscalculate. Okunye esikubonayo ukuthi impi leyo kumbe i-invasion leyo kayikho popular even lako e-Russia, abantu be-Russia abayifuni. Siyabona be-protest emazweni wonke, siyabona abantu baya-protesta bathwele amafulegi e-Ukraine. So mbona ngani i-Russia ayizange inanzelele kuhle ukuthi impi le yasompe ethandwa ngabantu umhlaba wonke jikelele. Njalo siyabona ukuthi ama-sanction asengenile, i-currency ye-Russia le nto yonke sihle yahlabhidlika. So ngombono wami mbona ngani uPutin layo usenanzele ukuthi hayi limpi le yasompe ezanceda bona. Inkosi sibona kusiba la ma-negotiation laphana nalaphana, ngoba nxa ukuthi yena uPutin wevele efuna ukuyangena efuna ukuyatsha umpopo, angiboni ukuthi khathesi uyabe sihamba kuma-negotiation sekutheni. Lokhu kuyatshengisela ukuthi hhayi iRussia sisehlulekile, njalo labo sebedinga i-exit strategy ukuthi bengaqeda njani limpi abayiqalileyo, okwenzela ukuthi ama-sanction lawa engabulali abantu babo ngendlala.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York ngapha kwele Melika. Singakehlukani ke sikhangele impumela yemidlalo yeCastle Premier Soccer League edlalwe izolo. Capes United 6, iWawa 0, Cranbourne Bullets 1, Black Rhinos 3, Tenax 0, Highlanders 0, Triangle United 1, Ngezi 0, Chicken Inn 2, ZPC Kariba 0. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kambe ukugcwala kwabantu embuthwaneni yebandla le-Citizens Coalition for Change kutshengisa ukuthi leli bandla lizanquba ukhetho oluzayo na? Bakhona abathi induna uNhlanhla Mangwe Ndiweni kumele abe umsekeli kamnumzana Nelson Chamisa owe-CCC. Kodwa uNdiweni uthi yena lokhu kuzavela ebantwini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.